tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngolwesithathu mhlaka 1 kuNcwabakazi 2018 nguNtungamile Inkomo. Endabeni zethu lamhlanje
thina zasingena esifadini lapha ngoba sifuni siyakade siya kuziki ngoba amavota ayezwa kiwona siwazisisi kathesi sose siye eziki kathesi sekulumti tajamuka enough is enough asafuni konalo sesikhathele ngaye.
Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu eHarare namuhla ngesikhathi abasekeli bomanyano we-MDC Alliance betshengisela besola impumela yokhetho ekhomba ukuba nakunqobe iZANU-PF. Kwabulawayo lakho kuke kwaba lokuxokozela abe-MDC Alliance besithi kabayamukeli impumela yokhetho. Kodwa ezansi yamaNdebeleni bekutholi abantu bedanile ngokunqoba kweZANU-PF. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapholisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu esikodlweni iHarare namhlanje ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla leZANU-PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende. Kodwa abe-MDC Alliance bathi kabakwamukeli lokhu. Bakhonona njalo ngokuphuza kweZimbabwe Electoral Commission ukwethula impumela yokhetho lukamongameli. Kubika uGibson Bebe.
Bakhala njalo ngokuthi impumela ephunyiswe ngabezekhi eyamakhansili lamalunga edale lephalamende asebenqobile ayiqondanga ngoba kusobala ukuthi ibandla leZANU-PF liqilile. Izekhi iqalise ukwethula impumela yokhetho lwamakhansili lolwamalunga edale lephalamende izolo, njalo ibandla leZANU-PF likhokhela endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emaphandleni. Abasekeli be-MDC Alliance baye e-command center ukubala khona amavoti lapho abavalelwe amasango ngamapholisa alindele indawo baqalisa ukuhlabela bezithi izekhi kayethule ngokuphangisa impumela yokhetho lokudinga umongameli welizwe. Kube nokuxokozela edolobheni ngemva kokuba abatshengiseli laba begcine sebelodlame bacitsha impahla emkambo owe-Copacabana badabula imfanekiso yokhankasela ukuba ngumongameli uMnumzane Emmerson Mnangagwa lokuba samlilo wesitaladeni esiqonda emahhofisini awezekhi okuyikho okugcine kuletha amapholisa emgaqweni bezolamula. Ifulamtshina yebutho igcine isingenela ekucitsheni lokhu sokulokuxotshanisana labasekeli be-MDC Alliance lamapholisa. Omunye obakade betshengisela ukuthi ukhetho lucilibezelwe njalo uzimisele ukulwela ivoti yakhe.
Thina sasingena esifadini lapha ngoba sisafuni siyakade siya kuziki ngoba amavota ayezwa kiwona siwazwisisi kathesi sose siye eziki kathesi sekulumti tajamuka enough is enough asafuni konalo sesikhathele ngaye.
Imizamo yokuthi sizwe imbono yamapholisa ngalesi sikhathi yehlule ngemva kokuba obona ngezokhetho emapholiseni uSenior Assistant Erasmus Makhosa eJele Studio 7 ukuthi usabambekile emsebenzini. Lobona ngesigaba seHarare emapholiseni uInspector Paul Nyathi yena uphinde wathi uphakathi komhlangano. Ingcwethe ecubulunga ezombusazo uMnumzana Richard Mahomva uthi uhulumende kadingisise okuyikho okufucela abantu ukuthi baqale udlakela ngesikhathi ukhetho luqhutshwa ngokuthula.
Isehlakalo leso sithe kwenzakala eHarare sikhomba ukuthi sokufuze kudingisiswe kuxwayisiswe njalo ukuthi ngubani ongemva kwale insindaba phendule bendaba ngoba konke lokho kade kusenzakala bekulokuthula elizweni kuyazwisiseka ukuthi kungaba le ngxaki kodwa ukuvuka kwengxaki akutsho ukuthi abantu kufuzebelwe yikho-ke sokuqakathekile kathesi ukuthi sithole ukuthi izigelamkhuba lezi ezenze lokhu bezifuqwa yikuyini yikho sokuqakathekile ukuthi uhulumende ukuthi yenze ukuthi kuqhubeke kulokuthula kufuze kuqale adinge ukuthi iziqoqodo lezi ezenze lokhu ngobani.
Iningi elikhulume ne-Studio 7 liveze ukukhathazeka ngalesi sehlakalo sodlame esenziwe ngabakade betshengisela ezitaladeni lisitsho ukuthi bekufanele bengaqali udlame kodwa batshengisele kuzeki ngokuthula.
Hayi, thina lokho sekwenziwa libandla le-MDC hayi asikuthakazeleli sibili lathi besidanile sisizwa impumela yokhetho ephume namhlanje kodwa hayi ukuthi sihambe siyeqasa ukutshayana labantu sisilwa into embi kakhulu mbonani yasibelisa muva njengelizwe so sikhuthaza ukuthi ngabe kuthiwa umnumzana nesochamisi ukwanisa ukuphuma nje egcekeni ekwanisa ukutshela nje abasekeli bakhe ukuthi hayi abatshanela lolu udlakela sebelwenza edolobheni.
Imizamo yokukhuluma lamapholisa yehlule ngoba bebesithi besemhlanganweni ukuthi abancinisa bezimele kukhetho labo balile ukukhuluma ngalesi sehlakalo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, nguGibson Bebe.
UGibson Bebe-ke ubekhuluma lapho amapholisa engakakhulumi phezu kodlakela lolu kodwa asekufakazile amapholisa ukubana kufe abantu abathathu njalo athi asacwayisisa lolu daba. Amapholisa athi njalo adinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezimbili umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela lwanamuhla. Khuluma lentatheli zindaba eHarare kuhola elisanda kwedlula isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ababili laba kumele bayezinikela kugatsha lwamapholisa olwe-CID. UCharamba uphinde waxwayisa njalo uZulu weZimbabwe ukuthi engaze aphatheka kudlakela.
We are keen to interview Mr. Tendai Biti and Happy Sonti Dziva of the MDC Alliance. We are inviting them to come to CID Law and Order in Harare. They are invited so that they can assist police with investigations. We are urging members of the public to refrain from committing acts of violence. We want to inform the nation that the Commissioner General of Police has invoked the provisions of Section 37 bracket 1 of the Public Order and Security Act Chapter 11.17 and approached the Minister of Home Affairs and Cultural Heritage to request for the assistance of Defence Forces.
Leso ke isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba eveza ukubana badinga iziphathamandla ze-MDC Alliance ezibalisa umnumzana Tendai Biti lo mnumzana Happy Mochi Dziva phezu kodlakela oluqhamuke eHarare namuhla lapho okufe khona abasekeli be-MDC Alliance abathathu bebulawa ngamasotsha lamapholisa. Sexhume incwethi kwezombusazwe umnumzana Mqondo Banzi Magonya sambuza ukuthi uthini ngodlakela lolu.
Into emqoka yile mfuka nkomo angitsho ukuthi ngivumele nalokwenzakalayo ukuthi izanu iwinile. Eqinisweni engikwaziyo ukuthi izanu akulakhetho engaluwina in a free and fair election. Kodwa ngifuna ukugcona kakhulu inkokheli ze-MDC Alliance ngoba yizo engizizwileyo ikakhulu uTendai Biti ngisimzwile ephuma etshela abantu ukuthi abazukwemukela impumela yokhetho nxa i-MDC inganqobanga. Yibuwula obuphindaphindiweyo ukuthi ungumkhokheli uye kuma phambi komhlaba utshela abantu ukuthi singenile ekhethweni kodwa asizukwemukela impumela yokhetho nxa kuyukuthi thina sidlupho lingeneleni ekhethweni. Angithi ukukhetho lingenele ukuthi abantu bekhetha ukuthi bafuna bani. Nxa bengasakukhethanga wena yibuchapha ukuthi uye kuma phambi komhlaba uthi nxa ngingakhethwanga mina lingavumi. Uvumeleni vele ukuthi uyengena kulolo khetho. Uphambanisile uTendai izigwenxa ziyamlandela ndawo yonke lapho yakhona. sokuthi nga kuthiwa bamncitsha ithuba lokuthi abe khuluma lentatheli izindaba mayelana ngendaba zokhetho ngoba amazwi akhe kawakhi abhidliza.
Amapolisa sikhuluma nje athi ayamdinga yena uTendai Biti kanye lo mnumzana Chiziba. Singabona bebotshwa yini ababili lapha?
Iqinisa ukuthi umuntu obotshwayo umuntu oleqala. Uma kuyukuthi umthetho isisekelo sesiqu seZimbabwe iconstitution kunye lemthetho yeZimbabwe nxa ivalulekile ekuthini nxa umuntu engakhuluma amazwi anjengala akhitshwe nguTendai Biti kulicala akusho ukuthi bazamdinga bembophe ngoba wephula umthetho. Kodwa ke lo munye lo ujaha lo owesibili okhuluma ngaye nxa kuyukuthi laye into ayenzileyo yephula umthetho weZimbabwe bazabotshwa.
Umnumzana Mqondo Banzima Gonya yingcwethi kwezombusazwe sixoxelaye ekwelebhilithane. Kusenjalo isigodlo semelika eZimbabwe sethule umbiko sisola isehlakalo sanamuhla njalo sixwayisa abamabandla ezombusazwe ukuthi bakhuthaze abasekeli babo ukuthi baziphathe. Imelika ixwayise njalo amasotsha ukuthi achiyane lokuhlasela uZulu. Abomanyano we-European Union ekade bezehlola ukhetho bathi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngendlela ekhululekileyo ngoba bekulokwetuselwa kwabantu. Kodwa abesadaki bathi lanxa bekulokuthile ungahanjiswanga kuhle vele ukhululekile lolu khetho. Kwabulawayo khona kuye kwaba lokuxokozela njalo abasekeli be-MDC Alliance bezama ukutshengisela besola ukunqoba kwebandla le-ZANU-PF lona elithole izihlalo ezingu-145 edalele parliamente kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu-60 amachumi ayisithupha 60. I-NPF ithole esisodwa kwathi esisodwa njalo saya kulunga elizimeleyo umnumzana Themba Mliswa. Kulezi hlalo ezintathu esezisele phakathi kwezi-210 ezingakamenyezelwa ukubana kungobani abanqobileyo. Siye kuntatheli izindaba yethu kobulawayo uChris Gandhi. Kunjani kobulawayo CG?
Kobulawayo kathe sikuzithulele nje akula kuxokozela kodwa lapho okuke kwaba lo budlwangudlwangu endaweni emahofisini awe-MDCT kungani lokhu kugcwele amapholisa labanye labo sihambe sayoza ukuthi kuhambe njani kuthiwa khona amapholisa ngemva kokutshengisela kwabo abangenele ababhaxabula okwabuhlungu abanye bakhona abalimele.
Amapholisa ayakufakaza sekufakazile ukubana ngemva kokutshengisela kwabe MDC Alliance lamhlanje okungenele khona amapholisa lamasotsha kudutshulwe abantu abathathu bafa lanxa nje abanye besithi bedlula khonapho. UZulu wakobulawayo uthini ngalesi sehlakalo?
UZulu walapha uyazilaye ungani wethukile kakhulu sibili ngoba labanye nje abasekela ibandla umanyano we-MDC Alliance bathi hayi inyathelo leli lithethweyo elokutshengisela ikakhulukazi kungakaziwa ukuthi impumela yonke ihambe kanjani kube liphutha kakhulu.
Abaningi abe-alliance bathi kube lokuqilibezela la khona ngapho bakubona njalo mhlawumbe abangayisibo be-alliance uZulu nje jikelele bayakukholwa yini abantu bakobulawayo ukubana kube lokudlelezela kulolu khetho?
Hayi, ngaphakathi bakukholwa kakhulu ngoba uzakhumbula ukubana phakathi kwezigaba ezilithumi lambili 12 i-MDC ithethe i-ZANU-PF ithethe esisodwa kuphela okubangela ukuthi amboni ukuthi bakhona sibili abangatsho njalo ukuthi hhayi bekulokucilibezela ngoba hhayi ngapha kuhambe ngenye indlela.
Aha, hayi siyabonga Chris Jahelidala, siza kuthinta njalo kuhlelo lwe-Live Talk.
Hayi, kulungile ntunga.
Aha, Chris Gande intathele izindaba yethu ke bese xoxa la lapho eko bulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkululeko.
Nansi isaziso esiqhakathekileyo. Kuqala ngelanga lokhetho ngomvulo phela mhla ka 30 kulinyanga. iStudio 7 iza kwengezelela isikhathi sokusakaza ukuze silazise konke okuyabe kusenzakala mayelana ngokhetho. Phezu kwezindaba zethu eziphuma ekuseni ngo 6 o'clock lezantambama ezika 7, sizabe sesilethulela njalo izindaba emini kusukela ngo 2 o'clock kusiya ku 5 o'clock. Kusukela ngomvulo khonapho kusiya kumhlaka 7 ngoncwabakazi, sizabe sitholakala kumagagasi athi 909 kHz medium wave, 15295 kHz la ku 17820 kHz. Kongozelani ku Studio 7 nsuku zonke lizwe izindaba eziqotho mayelana ngokhetho lakho konke okwenzakalayo elizweni. I Studio 7 umsakazo wakho abasanda sixhuma umsakazo ngowenu owe Studio 7 silethulela okwenzakalayo eZimbabwe ikakhulu okuphathelane lempumela yokhetho. Ibandla leZANU-PF linqobile lithole izihlalo ezingu 145, MDC Alliance 66-0. Sizweni okunengi kuMavis Gama.
Okwamanje ikhundla kumba banqobe kukhetho lokudinga abameli ama parliamentary elections sesitshelwe ngabanqobile abayi 207 kusele abathathu lezike laba kungabe Harare, indawo ze Harare ezintathu, ama constituencies amathathu ayo Harare. Phakathi kwalaba bantu abayi 207 kulo thole isikhundla emele iNPF uMasango Mathambanadzo, yena nguye onqobe kuconstituency yeKwekwe Central. Bese kusithi uThemba Mliswa yena uthole eseNorton. Bese kusithi ezisalayo abasalayo iZANU-PF ithole 145, kuthi MDC Alliance ithole 66. Lake ngama-seats alabo abanyundisa ukhetho lokudinga abameli bekumele ngaye sekuphelile lokhu ukuthi basitshele bonke ndawonye beyi 210 abazamela ama constituencies angu 210, kodwa kulamathathu alokhe esalindelwe engawe Harare. Nanxa ama commissioners engathandanga ukusitshela ukuthi eHarare kwangkhona ngapi kwendawo, silindele ona lawo. Phezu kwalokho njalo silindele ukuzwa impumela yokhetho lukamongameli. Lizakhumbula balaleli ukuthi ngaphambilini abezeki bebeke batshengisa ukuthi bafuna ukuthi batsho impumela le lamhla, kodwa kuthe ngokuqeda kwabo ukusitshela impumela yabameli esithe sabathola khathesi basesithi hayi bananzelela ukuthi umthetho uyabakhuthaza ukuthi babize abameli balabo kade benintisa kulolu khetho lwama-presidential beyi-23 bangamashumi amabili lantathu. Kusitsho ukuthi abazobamela ama-polling agents abo kumele abuye. Abanye sebebuyile la ukuthi bezokhulumisana labezeki babonisane, bese kukhangelwa layani amafomu kade kubhalwa khona impumela yokhetho kuwodi inye ngayinye, esingathi thina athiwa ngama-V11 forms, bese bebona ukuthi bayawelelana na. Kungakho-ke kuke kwamiswa ukuthi uZulu atshelwe impumela yokhetho lukamongameli. Bathe bona nxa kungahamba ngendlela bengasitshela, bengatshela uZulu, bengazisa uZulu engxenye kusasa. Kodwa-ke isikhathi sesekhona, njengoba emthethweni abezeki kumele babe sebeqedile ukukhipha impumela yonke emva kwensuku ezinhlanu ukhetho luphelile. Kusitsho ukuba mhla ka-4 kulapho kumele babe sebeqedile konke. Silindele ukuthi sithole impumela yokhetho lwabongameli ukuthi ngubani onqobileyo
kulokugijimisana khonapho-ke eHarare phakathi kwabantu be-MDC Alliance lamapolisa kanye namasoja Amafitshane kuhamba njani?
Ye, kube lokugijimisana kungendaba yayena le indaba yempumela zokhetho ukhanya abe MDC Alliance kakhulu bengajabuliswa yilokho okwenzakeleyo. Bekhona bathi bona inombolo ezibethiweyo ngabe ZEC lezaba abazitholileyo lapho behlanganisa bekhangela ama polling stations wonke ngoba kusuka ku ward bese kusuka ku polling station lapha avotele khona bese siya ku ward bese siya ku national lokuza national ZEC national command center bakhanya belongu bengajabuliswa yizinombolo zangkhona eziphumileyo kungakho ke wabuya ontanga abasakhulayo babuya befuna ukuthi bazengena lapha okule national ZEC command center khona kulapho uqale khona ukugijimisana phakathi kwamapholisa labasakhulayo laba kwasekusithi sekulaphaya kwasebebizwa ke abakubutho babuya baxotshanisana nabantu labana kwakhala imbhobho hayi bekukubi sibili abantu begijima ndawo zonke ngikhuluma kanje abantu bebexotshwa edolobheni ukuthi abephume umuntu wonke bekuthiwa kahle ahambe.
Intatheli izindaba yethu uMavis Gama ubexoxa ke lapho lo Gibbs Dube. Ku-Live Talk sikhuluma ngempumela yokhetho lizwile ibandla lezanu PF selinqobile kukhetho lokuthi ngamalunga edale lephalamende impumela kamongameli kayiketulwa. Njalo kube lokutshengisela kwabulawa abantu abathathu ngamasosha lamapholisa eHarare. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Iningi lesizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni aphetheya belithe amehlo nhlo ekhaya kukhetho. Umnumzana Michael Ndiweni isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association ube ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo ebezisazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo ezenzakale ngalesi sikhathi bephansi komanyano we-election situation room. Undiweni uxoxa lo Chris Kande we-Studio 7 ekobulawayo.
Ibizo ngingu-Michael Ndiweni. Ngunhlanganiso okuthiwa yiBulawayo Vendors and Traders Association. Ingihlanganiso yabantu abasebenzayo khonapha kobulawayo. Lapha ngingumsekeli kagcina isihlalo we-election situation room. Kuyinkundla lapho esikhangele khona indaba zokhetho nje lolo lweZimbabwe lika-2018.
Njengoba ngendlela elikhangele ngayo lukuphume njani kuhambe kahle?
Thina kakhulukazi besikhangele amalungiselelo okhetho besithi ngesikhathi esithi pre-election period. Sikhangele ngomhla wokhetho sikhangela sokwedlula ukhetho. Sikhangela kakhulu izinto ezenzakalayo kulungiselelo ukhetho ukuthi amabandla aziphatha kanjani. Izekhi yona ilungiselele okunganani lokunye nje okungasekela ukhetho uze luhambe kuhle besile inkundla yethu ke ibithatha imbiko evela ebantwini kumbe ngathi abantu abalokutsho kumbe abakhangele ezokhetho kumbe umuntu nje kazana ole ndaba lokuthi ukhetho luhambe kuhle kunjalo besile amafoni esithi ngama toll free abantu abesifanela khona then sifaka ke imbiko evelayo ebantwini sifaka ku platform esithi i-triage i-triage le besisebenzisa ukuthi sihlanganise imbiko yonke le enye siyilandele njengokuthi kungaba le mbiko wokuthi kuye lo mbiko owodwa enganika njengomzekeliso owenzakale eMathewland South eKafusi primary school at maybe a polling station kodwa sekuvota wathola khona na isimuve yaku eKafusi secondary ukutshengisela ukuthi abantu babe lokhu kwa-confused imbijana balahleka so ngonjalo ke siyafanela iZEC sithi iZEC lento enje eyenzakalayo wena uthini ngayo okunye futhi sokhakelayo ukuthi amabandla bekungamelanga campaign sokusele 24 hours ukuthi ukhetho luqalise siyazile ke amabandla kade campaign njengoba zana uPF zana iya i-campaigner yafika yagida phambi kwendlu ka candidate we-MRP esibona intimidation sizwile awu MDC Alliance bephosa ama ama pamphlets abo ekuseni kuzavuka kulukhetho emaduzana ngapolling station okuthi siba becampaign asibonile imbiko ku WhatsApp la kubo Facebook ama videos ama parties e campaign akona konjalo ke besithi ma candidates wabuze si candidates sibone so campaign uyakwazi na ukuthi akuvunyela umthetho wona ukuthi sikhumbuzane nama candidates kwenze ukuthi kunalandela umthetho okhetho lohamba endle eqondile.
Manje njengoba usitshela ukuthi belibuthelela imbiko evele endaweni ezithiyeneyo, ungasitshela ukuthi abe diaspora bona liyenelisile na ukuthi libaphe kade kuphuma njengoba bona bebethi indlebe befuna ukuzwa?
Ye, besila ama press conferences besikwenza sikhulumisa ngalaba udiaspora, sisebenzisa inkundla ezinjengabo abasebulenjini engaziqamba nxa kungala problem ngiziqamba ezinye ezinjengabo site ebe iyo i-live streamer ama press conferences ethu sibize labona izindaba bakhona pha kobulawayo abanye abakwazi live stream online ama radio nje yachiyachiyeneyo.
Bona ke abaku diaspora belisenelisa na ukuthi lithathe labo umbiko yabo ababethula.
Ye njengayizolo nje ntambama sisathola umbiko esisawugcwayisa ukuthi abantu babona amalokhuza amasocha lemota zamapholisa zamanzi ama-water cannon edlula besithi bafona abantu abaseZimbabwe bona besemazweni sizama ukuthi sikukhangele sizama ukulandela kodwa sithola ukuthi impiko yankhona eminye ingxenye yabe ingaqondanga kakuhle besisachwayisa sikaverify ukuthi impiko sibile qondileyo na kodwa engakusho ukuthi ama-toll fees la enzele abantu abaseZimbabwe ukuthi basifonele kodwa ngenxa kulo muntu ongaphandle kwelizwe besile WhatsApp platform laba dengafaka khona umbiko wakhe kuplatform yethu WhatsApp.
Umnumzana Michael Ndiweni isiphatha amandla senhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association obe ngomunye obe kumanyano wenhlanganiso ezizimeleyo obusazisa uZulu ngokwenzakalayo ekhaya ngenkundla zokuxhumana ebulenjini njalo beqoqa izehlakalo zokhetho phansi kumanyano we-election situation room.
Namhlanje yaqhutshumoya uthandaza Nkosi yami
yacela
ngiyacela mani hambe kanye nawe Nkosi
kanye nawe
kanye
Nkosi
kanye nawe Nkosi
yami
Mangihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
angifune
angifune yami ndlela mayiphele intando yami mangihambe mina
wonke
kanye nawe Nkosi
kanye nawe
Kanye nawe Nkosi
yangihambe
mangihambe mihla yonke kanye nawe Nkosi
angifisi
yoni mfuyo yize kimi Nkosi
yangicebile
ngicebile hela
Seqiba ke uhlelo ngale yongoma yokholo kodwa singakehlukani sikhangele ebezihamba phambili amapolisa lamasotsha adubule abulala abantu abathathu ekutshengiseleni kwabasekeli bomanyano we-MDC Alliance eHarare namuhla besola impumela yokhetho besithi kube lokuqilibezela. Ibandla lezanu PF yilo elinqobe kukhetho lokudinga amalunga edale leparlamente ngemva kokuthola izihlalo ezingu 146 kwathi umanyano we-MDC Alliance wathola ezingu 660. Kwanele mthwaka zomuhle lingayikatshana luyalandela uhlelo lwe-Studio 7. Live Talk. Impumela yokhetho lukamongameli iza kuza iloba namuhla kumbe kusasa. Kwanele.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.